Endabeni zethu lamhlanje kungolesihlanu mpalakazi 9, 2016 lelo Praxedes Jeremiah. Izizalwane zeZimbabwe eziningi zizonde ziganunwa wabo kulandela imbiko ethi unkosikazi Grace Mugabe wathenga indandatho kwisizalwane seLebanon ebiza isigidi lenkulungwane ezintathu zamadola eMelika 1.3 million asefuna ukuyibisela isithi kasayifuni. Uzulu uqhubekela phambili esithi uluhlu lwendleko zikarhulumente lomnyaka ka-2017 olwethulwe ngumnumzana Patrick Namasa izolo kalusoze luncede abantu makhaza njengoba ilizwe lingela mali yokuthuthukisa inhlelo ezijiyeneyo. Omunye wabo okhangelele ukukhuluma ngalokhu lamhla ngumnumzana Tendai Biti owake waba ngumphathintambo ohlangothi lukarhulumente olubona ngezemali okwamanje osengumkhokheli webandla eliphikisayo ele-PDP. Abalimi lokhe bengakaqalisi ukulima lonyaka ngenxa yokuswelakala kwezulu ngesikhathi ilanga litshisa okumangalisayo kulezi nsuku. EleZimbabwe limanyana lamanye amazwe omhlaba kunanza ilanga eliqakathekiswa ezamalungelo oluntu emhlabeni jikelele ele-International Human Rights Day kusasa. Kuleviki kuhlelo Woza Friday sileqembu lemalunga Brothers lona elichaya umdumo wengoma zeKanindo. Ku-Live Talk lamhlanje sixoxa ngoluhlu lwendleko zikarhulumente zomnyaka ka-2017 olwethule ngumnumzana Patrick Chinamasa, umphathintambo wezemali izolo. Lithini ngalokho Zulukandaba? Lingakutshwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930-6065, 15460 laku 13860 kHz ku-shortwave. Sitholakala njalo ku-WhatsApp laku-Facebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele.